Ikambule tena mosele mkhlomelo yichiya kalulunye emveni kokuchaya kwalo eledongo somili nge-1 kanyala namhlanje emdlalweni obusesigodlweni iHarare emdlalweni obusedolobheni lakobulawayo iqembu la-Islanders lona linqobele wange nge-1 kanyawo ukutsho ukuba selile mikhlomelo yisithupha ohlohlele iBoston Webster Chingoza ngehlandla lakuqala lomdlalo. Enkundleni eluveve iChicken inidle iqembu le-Cholosho FC nge-1 kanyawo njalo ohlohlele leli qembu nguClemens Matau ngehlandla lakuqala lomdlalo njalo. Komunye umdlalo obusesigodlweni iqembu lezePC Kariba libhuqile eBuffaloes nge-4-2 okutsho ukuba selile mikhlomelo yisikhombisa. Ikanti ngaseGibbo iqembu leTriangle litshayele eChapungu nge-2 kanya njalo lalo selile mikhlomelo yisikhombisa. Kube lo mdlalo uwodwa ophele amaqembu engutshikilobhanqa wona ubuphakathi kwewawa leHarare City wona uphele izindala zombili 1-1 edolobheni leGweru. Imidlalo yeligi iqhubekela phambili ngesonto langomvulo ikanti kusasa iqembu leFC Platinum lizadibana leleYoung Africans leTanzania kuhlandla lesibili lesigaba sakuqala esomncintiswano weCAF Confederations Cup. Iqembu leplatinum kumele linqobe ngemiklomelo yemina kungelampendulo ukuze lidlulele kusigaba esilandelayo njengoba latshaba nge-5-1 kuhlandla lakuqala eladlalelwa eTanzania kumaviki amabili edlulayo. Ngimele 27 ngobulawayo nguJoseph Njanji.